Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utanono kawande obisipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhla ziku-27 kwenkwezi 2023 nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje. Luqala kusasa uhlelo lokuthi abantu abazavota kukhetho lwalonyaka bayihlola ukuthi amabizo abo akhona na kuluhlu lwe-voters roll.
Kuqakatheke kakhulu ngoba izethu nandlelele ukuthi amanye amabizo empophoma ebefanisekho ukuthungake emashinko province.
Izolo bekulikhefu lokunanza ilanga lokubunjwa kwenhlanganiso yomanyano wamazwe ezwekazi le-Africa ele-Africa Day. Gambe lisikhumbuzani leli langa?
Kodwa ke khathesi sesibona i-new breed leadership sokuyiklabhu nje yokuncedisana ukuthi bakapule babuse bazibafeleze ezihlalweni.
Ikhansili yakoBulawayo ithi amanzi azokuba evaliwe lamuhla kuleli dolobho njengalokho okwenzakale kuThange kusukela ngehola lesithupha ekuseni kusiya kwelesine ntambama.
Emalangeni nje besengani kuyathembisa ukuthi isikhathi elisingane uyasinika amanzi besa iningi isikhathi sekhrestu sekhrestu amanzi bengani aphuma kulalokho okusekusenzakala kathesi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamhlanje siqala uhlelo lwethu ngodaba oluphathelane lokhetho oluzayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Luqala kusasa uhlelo lokuthi abantu abazavota kukhetho lwalonyaka bayihlola ukuthi amabizo abo akhona na kuluhlu lwe-voters roll kanye lokuthi imininingwane yabo ibhaliwe kuhle yini. IZimbabwe Electoral Commission ithi kuqakathekile ukuba abantu bayihlola amagama abo ukuze kulungiswe okuyabe konakele nxa kukhona. Uhlelo lolu luqala kusasa luyegqitshwa mhla 31 ngeviki ezayo. Umuntu engekela uyahlola igama lakhe ulakho ukwehluleka ukuvota nxa sokutholakala ngelanga lokukhetho ukuthi kukhona ukwanakeleyo kumbe igama lakhe alibhalwanga kuhle. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele esikhulumeli sebandla le-CCC koBulawayo uMnumzana Swithan Chirowodza.
Kuqakatheke kakhulu ngoba izethu sinandlelele ukuthi amanye amabizo empophoma ebefanisekho ukuthungake emashinko province. Amanye amabizo atholakala eNkulumane, amanye atholakala koBulawayo South, namanye ama-constituents asemaya. So kuqakathekile ukuthi abantu sikhangele ngoba itshengise uZulu ukuthi yinhlanganiso ezimele engasetshenziswanga amabutho eZimbabwe. Izethu iyatshengisa kaningi ukuthi yona isebenza nge-ZANU-PF. Abantu kumele balimuke lokho nxa sikhuluma sithandabuze sikhuluma edrekeni ukuthi izethu imisebenzi yayo hhayi iyasolisa. So kuqakathekile ukuthi abantu nxa benganikezwa ithuba elokuthi bakhange bengathembele into bazibone ebulenjini. Siyazi thina ukuthi ungatshayi inombolo uthi wena start 65 uzathola lokho uyakuthola utshengisa ukuthi kungabe kuyizinto ezitholakala ezethu. Kodwa kuqakathekile ukuthi umuntu akhangele iphepha lezethu nxa besiinspection ngoba okusebulenjini kungabe kushiyaka nalokho oku-voters roll ezatshengiswa abantu kusela mhlaka 27 kwekwezi kusiyafika mhlaka 31 kwekwezi. Kuqakathekile ukuthi abantu behambe bekhangele behlolisise yonke into iminyaka yabo yokuzalwa i-adresi abavota khona ngoba sesinanzelele kaningi-ningi ukuthi thatha amabizo kahla kwezindawo.
Nxa umuntu engasahambanga wayahlola imininingwane yakhe kwasokutholakala mzukwana okhetho ukuthi kukhona okungalotshwanga kuhle kuyahamba njani khonapho
kuyabe sokunzima ukuthi kuphinde ngoba singaphosita abantu babebanteni emzibeni ipheya kwenzakala khonapho ukuthi kwesinye isikhathi batshele ukuthi manicebeni kumbe bemtshele ukuthi igama lakho litholakala ngaphi itholakala emayadini wena ihlala ngale ishiya kweluvele okuzakwenza ukuthi umuntu kwesinye isikhathi enganelisi ukuthi ayivote abantu bengikukhangela izakwenza ukuthi abantu abaningi behluleke ukuvota
uchilo ekuqaliseni ukuthi amabizo abanye ayehanjiswe kwezinye indawo lapho abangatholakali khona likubone njani lokho njengoba uhlelo lokuhlola ivoters roll lungakavulo
nje besibesa statistics register ngitiliane eka nyaka 2020 athi sethi khangela khona ezikhathi amabizo abona ukuthi amanyama amabizo ebengahanjiswanga endlela ikho lapho esabona khona ukuthi ningabe kuyobuqini
hello ke ngumnumzana Swithan Shirohotsa isikhulumeli sebandla le-CCC koBulawayo obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le koBulawayo
Asambeni madoda siyovota
Asambeni madoda siyovota sivotele inkomo
Asambeni madoda siyovota
Izolo bekulikhefu lokunanza ilanga lokubunjwa kwenhlanganiso yomanyano wamazwe ezwekazi le-Africa ele-Africa Day umanyano we-African Union wona owawuthiwa Organization of African Union wasungulwa ngomnyaka ka-1963 ngenjongo yokuthi abensundu bazicandele ikusasa yabo bekhululekile njalo bebambene. Ngesizwe amazwi esiwathunyelwe ngumphathintambo weziphathelane le-devolution unkosikazi Judith Ncube ngosuku lwalolu olwelukhona izolo.
Salibonani. Bulawayo omhle salibonani Zimbabwe salibonani maAfrika mahle ngiyalibingelela mina ngingumama uMancube Minister of State for Provincial Affairs and Devolution ngithanda ukuthi ngithi kini sile njabulo enkulu sibe le njabulo enkulu ngosuku lwanamhla suku lokuqhakathekileyo olokunanza iAfrika isithi Happy Africa Day esikuloyisayo ukubana sinanzelela amazwi esiwaphiwa ibukhokheli amazwi esawaphiwa ngabakhokheli abahambe phambili ngokunanzelela ukuqakatheka kokuthi sibambane njengama-Afrika kuhle ukuthi silunanze lolu suku njalo njalo sihlaleni phansi sikhumbuzane sinanzelele ukuthi singaqinisana kanjani ukuthi sibambane sibe nyandayinye divided we shall all perish but united we can stand thank you so much nyabonga libe losuku oluhle
alathi siyabonga lo ke ngumphathintambo weziphathelane le-devolution unkosikazi Judith Ncube kusenjalo ibandla le-CCC lithi ilanga le-Africa Day liqakathekile kakhulu nxa kungakhangelwa imbali yalo lokuthi labo inhlanganiso le yabunjelwani kodwa inkinga ngababusi balezinsuku abangasalandeli indikimba yokubunjwa kwalenhlanganiso Agesizwe umsekeli wesikhulumelisa leli bandla umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Sifela ukuthi iAfrika ibuyele emuva inanzelele ukuthi obaba oyesalase obaba Kwame Nkrumah obanda onyerere ojomo Kenyatta Dr. Kaunda labanye abathile bathi gwaqa bahlala phansi bakubona ukuthi iAfrika ayifani ukuthi ibe the unity of purpose bahlala bakhanda ama founding principles injongo ye-African continent bancedisa kakhulu ngoba abantu babecindezelwe ngama-Spanish ngama-Germans ngama English ngama Portuguese ngama French labanye abathile siyanakana ngo 1844 abamhlophe bahlala eBerlin bazipha izindawo zokuya dinga imali lokuyasebenza bathatha iAfrika bayikolonizer siyabonga amaqhawe amaningi akho nasalala sikalale ngokuthula kodwa ke khathesi sesibona inew breed ye leadership sokuyi club nje yokuncedisana ukuthi bakapude babuse bazibafelezi ezihlalweni nama elections abawenzayo ngokuprotecta alabo ababusayo ngesikhathi soneso yikho libona isikhathi esiningi sokusiba lama creditors siyahlupheka khathesi lizwe jikelele ele Sudan lithwele nzima abantu beAfrika bafundi ukuthi ukubusa ngentonga akuphi intuthuko ngalokho sithi thina umzekeliso omkhulu kuseZimbabwe lapho abantu ababuse since 1980 kodwa inotho lokhisiwa imfundo lokhisiwa abantu lokhibeshele izinto ezicakadikileyo empilweni njengesibhedlela kodwa lizabona ukuthi namhlanje umongameli walapha eZimbabwe ubaba uMnangagwa uyavakatsha nje e-Egypt ukhuluma amazwi amnandi kodwa abantu bayamthayela izandla bengazi ukuthi kulabantu ababolele emajeli abangalamacala kodwa iphinde ikhuphe abanye abantu ababamba uganyava ama-rapist umuntu osebenze 4 months sekhutshwa ngenye bathi bazabavuthela bona babantu sithi thina siyalithanda leli ilanga njalo salihlonipha kodwa siphandaniswa ngababusayo ngoba sokungani yiclub yama old boys ukuthi bazabusa njani bethatha imali bezihambisa eshisalendi lezinye indawo ngalokho mahlabe ezulu sithi iZimbabwe ifuna abathungameli abaqotho abazalandela izimiso ze-African Union njengokubunja kwayo sithi ezinhle indaba sizinhle kodwa kathesi zimbi abantu bahlala bethobelene bangathi gwaqa angazi ukuthi kuzazalani hayi siyabonga mahlabe ezulu inanzeleli ukuthi i-leadership enhle iletha i-economy engcono siyabonga
lathi siyabonga lo ke ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda. Ikhansili yakoBulawayo ithi amanzi azokuba evaliwe lamuhla kuleli dolobho njengalokhu okwenzakale kuThange kusukela ngehola lesithupha ekuseni kusiya kwelesine ntambama ngoba kulungiswa izitishi ezisenxema leFenhill okuzaphazamisa ukusebenza kwempompi zamanzi. Umabhalani walikansila umnumzana Christopher Dube uthi lokhu kuzakwenzakala endaweni zonke zaleli dolobho ngaphandle kwenziki yalo lemafemu. Njalo uthi umanisipala uyaxolisa kuzakhamizi ngalokhu ngoba engasoze enelise ukuzithwalela amanzi ngenkonxa zamabhawuza njengenhlala yenza ngalesi sikhathi. Ukuze sizwe ukuthi izakhamizi kuziphatha njani lokhu, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Joseph Nkomazana ongumabhalane obona ngenhlelo zamanzi kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association yena yona esanda ukuhlangana lecouncil ngodaba lokusilela kwamanzi kudolobho lakoBulawayo.
Njengezakhamizi sesingani sesihlala sesihlezi simangele ukuthi kanti kwenzakalani. Emalangeni nje besongani kuyathembisa ukuthi city council ibisingani yasinika amanzi especially ngesikhathi se-trade fair amanzi bengani aphuma lanxa kwamanye amalanga bengaphumi amanzi kodwa bengani abuya okungconywana kulalokho okusekusenzakala kathesi. Amanzi sifike hayi sebengani futhi beqalisa ukwenza into yabo yena leyana okuyirashona okweviki kumbeni amaviki amabili abantu bengatholi amanzi. Angikwazi ukuthi kwenziwa kwini ukhansini vele abaningi bezakhamizi mina njengami bahlala bona bekhansini bengithumela amanotisi okuthi amanzi namhla iliphi lokuthi elingekho lokhu abakukhulumayo ukuthi betshela izakhamizi ukuthi amanzi abe ngekho namhla lakusasa vele amanzi awakho abantu bathola nzima amanzi kukhansini lapho. Angikwazi ukuthi kuhamba njani. Sacabanga sikhuluma futhi ngokuthi bona becouncil sikhisa balomhlangano icouncil ezakhamuzi esithiwo laphana sikhuluma ngokuthi kanti icouncil sibabuza kuthini kanti amanzi bavuma besithi amanzi akhona sila khona ukuthi angasilasta ngeyibhosi umnyaka wonke kodwa inkinga babelayo yokuthi izesa iyo ebacitshela amagezi khona ngalapho kusuka khona amanzi ebuya ngapho ageziswa khona. Nanku phela izesa kwaphuma statements ukuthi izesa ayisena kucitsha sebiza exemptwa ukucitshelwa amagezi. Siyamangala siyadana njalo ukuthi kanti manje iphuma amanzi akhona engasabuyi malanga wonke kutheni njengoba amagezi sekhona njengoba yibo ababekhala ngawo.
ukucitshwa kwamanzi lokhu kuphethe njani izakhamizi njalo abanye bekhonana ngokuthi sebebhalelwe incwadi zokuthi bengacitshelwa lamanzi nxa bengabhadalanga.
Ukhuma iqiniso qiniso, asikwazi ukuthi amabhili lawo izincwadi zona ezibazinikelana abantu navela amanzi akhona engabuyi isuku zonke engabuyi kwezindawo ahlala swinyanga amanzi engabuyanga. Pho amaphepha lawa banikelana abantu bona bekwazithi amanzi awakho ezindlini. Njalo siyakwazi ukuthi khona i-billing system yabo ayisiyo e-up to date. I-billing system yabo laba bathatha amamithi ezindlini asibaboni thina, ze sibabone babuya nje qoqo nxa kulezinye indawo lapho ababuya khona, but thina sikwazi singababoni abantu bona abathatha amawota amameter readers. So sikuyadanisa sokuthi khasi sisithembele ukuthi khona izesa njengoba sikwakhule njona lezi zesa ukuthi amanzi gasena amagesi gasena kucitshwa amanzi sokumele abe khona throne nje uthembisa wabo ukuthi khona amanzi i-percentage yona leyana babekhuluma ngawo ukuthi emadamu kule 15% bakutsho ukuthi khona zalast after next rain season sama ukuthi amanzi avala avula lokuthi izinto ezifaya khona ngale zilungiswayo encima efenile kathi kufane okuyigogo obangela ukuthi khona abantu izakhamizi zingathola amanzi khona ema-industry amanzi atholakala e-town i-CPD amanzi atholakala kanti iwaphi amapipe yona angela ayihlukana la la abantu abathola amanzi i-CPD lelokuzini le mamine le ma-industry kuyayivento amanzi every time kanti thina abantu siswela njani yithi esibhatala amanzi and ungakhangela futhi nabo esikhuluma ngabo abazemntwana yibo abalezikarakathi ezikwereti ezinkulu kakhulu kodwa amanzi bathola teni ye sakwazi ngama-industry sakwazi kuse-CPD but laba babhadalayo imali ukuthini la kumele bathole amanzi ngesikhathi esifaneleyo.
Lo-ke ngumnumzana Joseph Nkomazana unobhala obona ngenhlelo zamanzi kunhlelo ye-Progressive Residents Association obekhuluma ecingweni losithandekile emhlanga we-Studio 7 ekhona le koBulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lilodaba lokuthi sokwanele umnyaka isidumbu somsekeli webandla le-CCC unkosazana Moblessing Ali silokhe singakangcwatshwa. Imuli yakhe ibikwa isithi kayisoze imngcwabe nxa igqwetha lakhe uJob Sikhala engakhululwanga ejele lababulala u-Ali bengajeziswanga. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi ukuhlaziya iziqa zomthetho ozagqumekwa kwezokhetho i-Electoral Amendment Act kuzaqhubeka ngeviki ezayo ngemva kokuba amalunga edale ehluleke ukuvumelana ikakhulu ngokuthi incwadi yokuchayela i-driver's license ivunyelwe na ukuvotisa. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Njani kusitudiyo? Ye, sigama ngovukani Zulu. Khona apha ngisekhezi. Ngizobuhlungu kakhulu abantu bekhezi, abantu bemathebeleleni. Akuyelekile, siyanani lezane yenu. Siyanani lezane, yazi kuyasiphambanisa. Kuyasiphambanisa thina abantu bemathebeleleni. Alikwazi ukuthi izane yasihlukumeza kanjani. Siyanani lezane. Ikhona iparty yenu, Mthwakazi Republic. Akeliyivotele layo. Kuthola ama-seat, ingene ephalamende, ingene kukhansil. U-president lizabona. Selingafaka debate. Yamazi chiyanani lezane yenu lezi liyasibisela emuva alibona ukuthi vele izane lisenza lilodwa. Gama lami nguvukani Zulu ngiyaphinda futhi ake sivoteleni Mthwakazi thole amasitsi ephalamende. Emathebeleleni ayithole amasitsi ayayivelile awo kudala salo nkomo yikho la sizagcwalisa khona ukukhuluma izinto. Nxa ngikhuluma emathebeleni ngikhulume indawo kwaMthwakazi usukela eGweru uzeyefika uChache le usukela eBake Bridge uzeyefika kuza mbezi le yindawo yakomthakazi asitholeni ama-seats ethu nge-party yethu eyi-1 akhona lokho okwenzakalayo kuvoxavoxa uhlanganisa into zonke alekelekele mani nantu emathebeleni lizanu ikihambele le ethola ama-seats kiyo akhona ngapha komthakazi lizwe likamthakazi asilinanzeleleni shiyanani lezanu izanu ayiphume kuyona le indawo engiqambileyo.
Yebo Studio 7, yebo Studio 7, siyabonga i-continued reporting elisenzela yona, siyabonga kakhulu. ungayishini engathi iziphofu ngolwazi ngoba hey isikutshelwayo kuleli lizwe uzima kakhulu nxa ulazi iqiniso ye ngikhathazekile kakhulu ngikhathazwa indaba yezinto zakithi lezi ezenzakalayo ukuthi ama-prize ngabantu abafuna ukutshintsha umbuso khona bese kuyikuthi ngiyabazi labantu mina abathengisa imali beyikhweza abanye bakhona abathandele izikhava zika-president angazi ukuthi kuyabe kusitshoni khonapho nxa kuthiwa ngabantu abafuna ukutshintsha umbuso bona beyibo abathi basupport u-president beyibo abathengisa imali abakhweza izinto ngendlela engayisiyo ogawuli labo lokubesekelana lakho bengakhuluma iqiniso akuyadanisa ukwenzakala kuleli lizwe lakithi kungelani iqiniso yokuthi ilizwe liyehluleka ukukhokheleka engabadala balikhokheleka ngakunanzeli bakukhokhele okukhulumayo umfana wakofohlwane shabayithwali ngiyabonga
sibingelele emsakazweni siyabonga kakhulu ngomsebenzi ongaka sibingelele abalaleli bomsakazo ekuyadumaza kakhulu ukubona abantu bezanu PF besezomathanda izweni lakithi ukuthi umnankagwa nje obesesonta isonto lamapostori ubone kufanele ukuthi akhiphe wonke amapostori asejele ukuthi enzeni kanandaba ekhohlwa yakwazi tongarivume basejele labolobusikhala la bafowethu bamarabhi ngalalitho even olulodwa oluncane abalwenzile lokwephula umthetho kodwa yena mayeza akhiphe umuntu onamacala angangalawo okhiphe laba abantu bakhe ngoba bayamsupporta ngesonto labo lamapostori kaboni ngani ukuthi khombisa ukuthi ilizwe lelwaliselayo ithemba okuthi noma abantu bezanu bezijethu bafuna ukuthi babuye babuse futhi enye i-5 term ukuthi lobezele kuphi lelo lizwe lelo so mina nje sami isifiso sokuthi amazimbabwe nonke ebebonile ukuthi akumelanga sibe sisanga ukuthi ungumhlona ungumvendi ngumthangano yini lokuthi noma uwawungwezanu la ingqondo ibuye manje ukuthi ilizwe lelo kumele likhululwe libe yilizwe la uzaziqhenya ngalo kusasa liphathwe ngabantu abanengqondo ukuthi kubotshwa umuntu olecala umuntu ongalacala kabotshwa ukwenzela ukuthi sibambisane singamazimbabwe sikhiphe ihlazo elikhona ezizweni zonke ma ungumzimbabwe wherever you go ukuthi abantu bezimbabwe abaningi aba-support izanu njengamapostoro nalawo akhitshwe ngumnanga kwejele abakwazi ukuhamba baye kwamanye amazwe bebone behlakani bevula ingqondo bebone ukuthi ma ukhuluma ukuthi ungumzimbabwe ukwelinye ilizwe bakuphatha kanjani abantu phathwa njengohlanya into engacabangiyo ngala ngqondo ababe uzobona la eMzantsi Afrika kumbe beBotswana kumbe beBritain befika bekhuluma bangamapostoro ezimbabwe khona bezabona ukuthi kumele bevote bekhiphe ihlazo eliyizanu ukuze ethi libe lesithunzi njengamazimbabwe amazimbabwe naye ekhethweni wonke ngokukwatela ukuthi ilizwe lelo livuswe emaqandeni ngokuthi sitshintsheni sifakeni uhulumente ozasifaka isithunzi lesizotha singamazimbabwe siyabonga
Hello Studio 7 sanibonani njani ngiyabingelela lanamndi ngifakile loko ngilekelela phezu kwale into le abayishoyo le kubana uhulumene wethu lo wasezimbabwe unochuku unenhliziyo embi ngale into yakhe ayenzileyo le yokukhipha abantu abadlengulayo abantu abayenza amacala amabi omkhulu laba ababonisa ukuthi akunakuhlonipha kulokungcola kuyakhona angisoli noma engabe into le ayenzile angithi la vele uhamba ngazo zonke lezi ndlela zokungcola naye ngomunye futhi oke wathinteke ekudlenguleni so abantu bengamangali okunye mayikhipha abantu abadlengulayo ngoba yisame WhatsApp group uyehlulwa ukukhipha abantu abazabalazayo abazama ukulwela inkululeko i-freedom yabantu ekhipha nalabantu laba abadlengulayo emajele hhayi lokhu kuyadanisa lokhu kuphathwa inkokheli kanje ngiyasho ngiyagcizelela ngithi hhayi asikayitholi inkokheli thina inkokheli zethu ngezingcweleyo ezithinteke ekubulaleni ekudlenguleni ebuseleni
Studio 7 linjani basakazi bethu abahle nyani bingelele okhulumayo ngumpande ePlumtree ngibuhlungu kakhulu ngendaba eyenzakala eboda yethu emayitengwe ibuhlungu kakhulu iboda esazakhela yona kodwa manje seyi-operator sekusiyabuya abanye abantu abavela khatshana konale kumpumalanga emashonaland fanana sekuyibase bebusa eboda yakithi kubuhlungu kakhulu lokho kube kuya ngami ngabe kuya kulenye into engayenziwa ngoba uyathi usahleli mhlawumbe usemva kwesihlahla uyazikhulula uthole isotsha selimeceleni kwakho sekufanele ukuthi likubuze ipassport emayitengwe endaweni yakithi ebambazi ibuhlungu kakhulu lento le sengathi kungaba lo mzamo ongenziwa kahle kahle ngicela bemfisa ngesami sifiso ngathi uchief uyani lo chief Mathema ngoba yomadoda engiwabona akhona eMathebeleland kube kuya ngami impela bekuzeke basinikwe nje ithuba lokuthi amajaha asetsholesho la aseplumtree sike sehlangana phakathi kumazamo yami emfuleni kuye kube khona enye into esiyikhulumayo nendlela zethu zenezimbili mhlawumbe kukhona okunye esingakulungisa ngalolu damu ngoba akusayenzi ngendlela abantu asebegcwele ngakhona eMathebeleland besenzisa yonke into akusayenzi
linjani linjani basakazi beStudio 7 olibingelelayo unkosi umfana kaDlamini osuke endaweni yaseNkayi ngingathoni ngichitha isikhathi ngithi ngihlale phezu kodaba ngithi kanti why laba abantu ababusayo bengake bephume bededela abanye. Kambe shonyaka engu-43 bebusa bebulala ilizwe kuchothe amba babona ukuthi bayabulala. Lokhu phela sekwenzeke kufana lokukhupha umuntu ade echemele igroup sesifaka umuntu ohudele igroup. Kambe shwa kuyangisa kanganani ukuthi uyathi wena ungeniswa ukhanda elithulungiswa. Enxa lisaphu sikhanda elithi wena ufike uhlosi, wena ufike uchaye on goal, wenze ngcono kuzomuntu ade phakathi. Yabona lokhu yikuyangisa. Khathi esinxaya sokuthenga la mafremu ethi nabezizini amamiliyoni onke lapha. Akwenzi ukuswela ingqondo. Yibusela kulokuthi bethathe imali ebenika abantu. Sifuna abantu bestruggle ngesikhathi se-COVID sezidlela imali kuze besithengisele ama-mask eyiwo abakhuphayo ethengiswa. Khathi esingabathatha imali ebencedisa abantu kulokutshona besenza into ezingelamsebenzi. Khathi esabantu bestruggling elizweni akulalutho kodwa bakubhekile bona bayadlulela basutha le. Akwenzi okunye okuyizinto vele kufuna ingqondo. Vele ilizwe leli kahle kahle selifuna ukuthi ngalibuswa ngumuntu omfana omncane uThamisa ngakangena kasibuze elilizwe sifona. Labantu intanga sifuna sihambeni sike sevota ubuningi bethu. Sesifuthi sikhuphe umgulukuqele emkhulu. Sesavele umuntu wathi yona ilizwe nalo ungenalo eRobert. Laba abantu abasuke behlala eplazini vele sebephelwe ngumphansi.
Studio 7. Hayi bengicela manje sike sikhulumeni noNhlanhla Mahlangu lo waseFrancis Town. Siyacela Nhlanhla Mahlangu. Uyazi we are worried as a nation sibhizi kuzama ukucutshungula indaba yaseZimbabwe. Sonke sisesigangele nje sinje sizama ukucubungula usizo ukuthi iZimbabwe iway forward singaya kanjani. Wena nje ubhizi nje ngolokubulisana nefamily yakho ubhizi lokukhuluma ngenkukhu zakini ukhuluma nangonyawuthi nidle kahle malumami banibani ukhuluma ngefamily yakho. Sicela ukusinikeza ichance nje sike sikhona ukukhuluma izinto eziaffecta as a nation. Lezo zokubulisana nefamily yakho sizozibona mase sesimthathile ilizwe ndoda. Siyakucela ndoda siyakucela. Sizama ukuthi usinikeze ichance ukuthi kube kukhulunywe sibonisane ukuthi siya kanjani phambili. Siyabonga.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umphathi ntambo wele Ukraine obona ngezobudlelwano lamanye amazwe usekhuthaze amazwe awezwekazi le-Afrika ukuthi asekele ilizwe lakhe elisempini lele-Russia. Amazwe amaningi awezwekazi le-Afrika athi awafuni kusekela uhlangothi kulimpi. Ukulwisana kwele Sudan kuqhubekele phambili izolo, amabutho ekhanya esephula isivumelwano sokumisa impi yokwesikhatshana i-ceasefire. Umkhokheli webandla eliphikisayo wakwele Senegal, umnumzana Ousmane Sonko, owetheswa icala lokudlwengula uthi uzakhokhela ukubhikisha okuzenziwa lapho esiyathoniswa icala alilandelayo lamuhla.
Yo, styling on the look. I've been around and I'm still here. I've been a thug and I'm still clean. From the dead, but I stay clean. And I know they hate that I say this. For 4 years when I lay low, get some bunny, get a chance to blow. I got the lamas and button cash down and jump on bobo. But look, but since I'm a king, but I'm telling you, what in the middle, 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 Vele tika tilenda, double balls, the level is high. Yeah, bona lizama patiga lang bamba. Every time we speak, it's a lesson. And after the hustle, the master, the passion, and brother, you're cutting and cutting. The twist and the rapping, you're cutting. Sizaga the bantu, you go balunge. Funga kwa mama manuwe, hanya ba tools, the vele ba tools. The ace, when I step in the boot, oh my god, yeah, funga cross. I'm not the kind that you wanna cross. When I go mark, I'm a predator, trap me, I bury and force to carry a cross. I'll divide you into two like Moses, I'm a ruthless goddess. Father, forgive me, I have sinned. Got on my hands, I've been killing them since. I am nigga, bang, man.
Aveke bengimele ingoma kaawakhiwe isidubela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba. Luqala kusasa uhlelo lokuthi abantu abazavota kukhetho lwalonyaka bayehlola ukuthi amabizo abo akhona na. Izolo bekulikhefu lokunanza ilanga lokubunjwa kwenhlanganiso yomanyano wamazwe ezwekazi le-Afrika ele-Africa Day. Ikhansile yakobulayo ithamanzi yaza kuba evaliwe lamuhla. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olifisela impilasonto elithukela igama nguChrist Gande ngesithi asidibaneni njalo ngomvulo ekuseni.